Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamili nkungo endabeni zekuseni lamhlanje.
Sikhumbula leli langa ngemva kweminyaka engamashumi amathathu singene kwisivumelwano se-Windhoek Declaration lamanye amazwe esasikhuthazana khona ukuthi amaphephandaba, ama-radio station, ama-television station ebe maningi etshiyane.
IZimbabwe izamanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwe-World Press Freedom Day namuhla. Intathela izindaba eziningi izikhala ngokuthi ziyahlukulwa uzwa ngohulumende kamongameli Mnangagwa.
Linyathelo elibi okumangalisayo, linyathelo ke elitshengisela ukuthi nguhulumende ongananzi esingathi free collective bargaining.
IZCTU ithi umbiko kahulumende othi uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo nge-45% ngenyanga ezayo uyize ngoba leso ayisiso isilinganiso esifunwa izisebenzi ukuze ziphile kuhle. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 kuleli izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi amabili lanye belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe i-coronavirus selokhu ifike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu pose ayisithupha 1570. Asebetholakile belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi pose amane 38,281. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose ezimbili 1933. Abahlatshwe esibili bona bangamakhulu phose amabili labo 1967. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 430,068. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi phose alikhulu 94,131. Lanxa inani lababanjwa lomkhuhlane beseliqansa kumaviki amabili edluleyo, kulezi nsuku likhanya lisehla. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, uMnumzana Efidlela Ncube.
Ukwehla kwamanani lokhu esikubonayo kakutshola kancane ukuthi igciwane le-COVID-19 selisukile emhlabeni. Ungakuqathanisa lalokhu esikubona e-India, esikubona emazweni ase-Europe, esikubona e-Brazil lakwezinye izindawo, kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi igciwane lisesekhona emhlabeni. Ngakho-ke abantu bazabe besenza into eyingozi kakhulu nxa bengacabanga ukuthi igciwane selidlule. Likhona lokwenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ubone sengathi kalisekho, libuye njalo livele ngobunengi ngokuba nje umuntu oyedwa ozangena elithwele vela kwenye indawo kuleyo ndawo kulowo mphakathi liyagcwala futhi yonke indawo. Kanti ke siyalibona njalo ezikolo, lisagcwele ezikolo eziningi abantwana balalo. Ngakho-ke ingozi ikhona eZimbabwe, ingozi ikhona emhlabeni, igciwane lisesekhona, igciwane lisabulala abantu, igciwane lisameme teka. Ngakho abantu kabakuthathe kanjalo, ingozi sesekhona inkulu kakhulu.
Uhulumende uthi kusiyaphela umnyaka ukhangelela ukuthi abe sehlaba abantu abangu 10 million. Ubona kusenzeka yini lokho?
Ayika kusoze kwenzeke lokho kasoza kwenelisa uhulumende ngokuba kutsho khona ukuthi kudingeka ukuthi kuhlatshwe abantu abedlula imiliyoni ngenyanga ukuze kufinyelele ku 10 million leya ijoyo ngo December njengoba khona manje sekungumay into engeke yenzeke eZimbabwe leyo asikhohlweni njengalokho yikukhuluma mhlambe kube liphutha bebefuna ukuthi abantu abangu 1 million hayi i 10 million into engekhoyo kuseza hlatshwa kuqhubeka kusiya phambili siyakhuthaza abantu ukuthi yebo kambe laba bafuna ukuthi bayehlatshwa bahambe bayehlatshwa kasikuvimbeli lokho siyakhuthaza ukuthi uhulumende njalo ahlaba abantu asikuvimbeli lokho hayi kodwa ke leli nani alikhulumayo ayisifiso esikhulu kakhulu esingathi sikhunywe ngumntwana inani liyabe lidinge ukuze kufike ku 10 million ngo December lo uhulumende ngekani elinelisa ambonye uhulumende kwazinye indawo bebengalinelisa hayi uhulumende wezanu PF uyakhuluma nje kuphela.
Kuyini ongakukhuthaza labo asebehlatshwe ijekiseni yakuqala ngoba abanye babo kukhanya kababuyeli ukuyahlatshwa esibili?
Esikukhuthazayo ukuthi laba sebeke bahamba bayahlatshwa ijekiseni yokuqala babuyele njalo bayethola esibili njengalokho kufanele kwenzeke ngoba nxa iyodwa kayivikeli umuntu kulawo afanele athathwe emabili ngaphandle kwalawo okuyabe kuthiwa le ithathwe iyodwa kawuphindi njalo kodwa laba sebehambe bayahlatshwa eyodwa leyo ayenelanga kumele babuyele ngosuku lolo lubekiwe ukuthi bayahlatshwa kanti ke njalo abasafuna ukuthi bahlatshwe kumele bahambe isikhathi sesenje bayehlatshwa bavikeleke ngaleyo ndlela. Yebo kambe kuyabe kulezinkulumo eziningi ezokuthi lo muntu asiwuthembi lwana kasiwuthembi lwana asiwuthembi kodwa kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe into esiyibona isenziwa umhlaba wonke jikelele singabali ukuthi uhlatshwa ngawumphumuthi ngwechina ngwerussia kumbe ngawuphi kodwa ukuhlatshwa kuqakathekile kanti abantu kabakwazi ukuthi igciwane lecorona lisesekhona liyabulala njalo lisesekhona emhlabeni umhlaba wonke jikelele laseZimbabwe. Asiziphatheni ngendlela efaneleyo sihloniphe konke silandele imithetho yonke yokuvikeleka ngokuba nxa singakwenzanga lokho siza kufa.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. LeZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba ole World Press Freedom Day namuhla. Intatheli eziningi zikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ziningi intatheli zindaba ezike zabotshwa kumbe ukuhlukuluzwa nyakenye ezigoqela uFrank Chikore loHopo Elichingono. Ngaphandle kokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba, uhulumende kaMnangagwa usolwa njalo ngokwehluleka ukupha imisakazo ezimeleyo amalayisensi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye Young Journalists Association umnumzana Leopold Munende.
Sikhumbula lelilanga ngemva kweminyaka engamashumi amathathu singene kusivumelano se Windhoek Declaration lamanye amazwe esasikhuthazana khona ukuthi amaphephandaba, ama radio station, ama television station ebe maningi echiyane ukuze abantu bethole imfundo kumbe indaba eziyabe zichiyene kuthuthukise ilizwe lapho. Akula mahluko osukhona eminyakeni yonke le engu-30 esikhulumayo. Locally television station A1 eZimbabwe. Lokhu kungenani ukuthi yithi esaba ngabokuqala e-Sub-Saharan Africa kanye le-Nigeria ukuba le-television. Kodwa sisasele yodwa i-television station. Ama-radio station akhona either ayabe ngawe ZBC which means ayabe controlwa i-state or akhona amanye anjengabo ZFM ayabe controlwa ngama-MP ngabameli bezanu PF uParliament.
Ungathi umumo unjani kulezi nsuku nxa siqathanisa indlela intatheli zindaba ezaziphathwa ngayo phansi kombuso kaMgabe lokwenzakala kathesi phansi kombuso kaMnangagwa?
umbuso kaNomzana Emmerson Mnangagwa usulethe inhlupho eziningi kakhulu kuntathele izindaba. Lingakhangela khathesi sesibona intathele izindaba zichaywa ngamasotsha, zihlukunyezwa, sesibona abanye babotshwa ngemithetho engekhoyo, njengalokhu esikubone kusenzakala kuHopochi Ngono ukuthi iHighcourt yafika izithi hayi umthetho lo elibophe ngawo umuntu awusekho, akula mthetho onje, kodwa umuntu yabe kumbe esehlezi kumbe amalanga afika kumbe 15 esesitokisini kumbe sejele. Umbuso kaNomzana Emmerson Mnangagwa usumubi ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe. Okamuyi uRobert Mugabe abantu babesesaba, wonke umuntu wayesesaba, kodwa sasingakuboni kusiba segcekeni so ukuthi hayi intathe izindaba zingachayo. Into esisola ngomuyi uRobert Mugabe ikuswelakala kuka Itai Dzamara, lakhathisa asikwazi ukuthi uItai Dzamara unga. Angikhohlwa futhi uRay Choto baye bahlukunyezwa esikhathini thina sasibancane sibili. Kodwa umbuso lo osukhona awulandaba lokuthi umthetho uthini, umthetho awuthini. Bayawuchaya nxa befuna ukuchaya, bayawubopha nxa befuna ukubopha, bayenza intando so ngani sibotshwa ngamasotsha wodwa.
Isinanza nje leli langa namhlanje kuyino ngakukhuthaza kuye uhulumende.
Mina ngingathi uhulumende isikhathi sesifikile, singemva kwesikhathi vele sokuthi evule lathwa ngama airwaves, echiye ama communities, evule ama community radio station lama community television station, whether ayabe eku internet ebule njini kumbe bazacela ama license. Ufuze uhulumende aphinde ayenze intathele izindaba zenelise ukusebenza zingesabi. Okwakhathesi kule ntathele izindaba ezincane ezisakhulayo esezisesaba ukubhala ngezombusazwe, ngoba zabe zisithi ungabhala bazawulanda bekuchaye. Uhulumende sokufuze laye elungise indawo ukuthi intathe izindaba nxa zisebenza lazo azesabi. Lokhu yikho okuthuthukisa ilizwe. Information is power. Uhulumende wethu kufuze ebekwazi lokhu, kufuze eyenze lathi kube le environment ukuthi ama-ideas ayabe khona esebenza, ethathwa, esenzwa ebengcono, ilizwe lethu lithuthuka.
Umnumzana Leopold Monende intatheli zindaba njalo uyisiphathamandla senhlanganiso ye-Young Journalists Association. Uhulumende yena uyakulandula ukuthi uhlukuluza intatheli zindaba. Inhlanganiso yeZCTU ithi umbiko kahulumende okuthi uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokungamachumi amane lanhlano yekhulwini 45% ngenyanga ezayo awutsho lutho kuzisebenzi, ngoba leso kayisiso isilinganiso ezisifunayo ukuze ziphile kuhle. Umphathi ntambo obona ngendaba sezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iphephandaba leSunday News izolo ukuthi lokho kuza kuba ngokwesibili ukuthi uhulumende akhwezele izisebenzi zakhe iholo lonyaka. Kodwa iZCTU ithi uhulumende kumele axoxisane lezisebenzi njalo aziphe iholo elizifunayo, hathi ukuthi alikhweze ngesilinganiso esifunwa nguye yedwa kuphela. Ababalisi sikhuluma nje baphakathi kokukhalala umsebenzi ngokufundisa kabili kuphela ngeviki, bekhala ngokuthi bafuna ukuholiswa imali efika ku-$520. Enanza usuku lwe-Workers Day ngolwesihlanu, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uzimisele ukuthuthukisa inhlalakahle yezisebenzi, njalo uthe abaqatshi kumele bakhulumisane lezisebenzi bazikhwezele iholo. Sixoxele nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Sesibone izisebenzi zithi nxa zisenza lokhu kuthiwa yi-collective bargaining kumbe ukukhulumisana labaqhatshi, zikhulumisana labaqhatshi zingalingananga labaqhatshi, baliswe ke ukwekela umsebenzi, bethi nxa lapha bebuthana bekhonona ngeholo bathunyelwa amapolisa bayachaywa bayaxotshwa ayisikho ke okukhulunywa ikukhulumisana kakuhle amazwi amahle kawalandelwe ke izitsheniselo ezinhle ukuze phela ama-processes e-collective bargaining abukeke akhipheke lokhu okufunakalayo ukuthi izivumelwano ezinhle xa sikhangela ama-collective bargaining kumnyaka edlulileyo kulanto ephumileyo ngokuthi umqhatshi nje ufika athi angilalutho and uza kwenzani nxa usala umsebenzi athi ngiyakuxotsha nxa uthi uyajenisela akubizela amapholisa azokutshaya asikho ke okukhulunywa ngumkhokheli welizwe ke loku akutshoyo so angaba mahle amazwi kodwa akayisikho phela esikubonayo ke kuhulumende wakhe kumbe elizweni leZimbabwe
uhulumende uthi ekupheleni kwenyanga ezayo uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo nge 45% ungathini ngalokho
Linyathelo elibi okumangalisayo linyathelo ke elitshenisela ukuthi nguhulumende ongananzi esingathi free collective bargaining ukuthi kube lokukhulumisana kakuhle phakathi kwabaqhatshi lezisebenzi angaza ke uthi kunyanga ezimbili ezizabuya ngizafaka ke i 45% kanti uzayifaka u khulumelo bani aluba ke silemthetho ke eqondileyo kumbe aluba sipractice phela khonoku akichilo yokuqaleni aluba uthi ke ngoJune uzahlala phansi njengokhulumende kumbe umqhatshi Public Service Commission uzahlala phansi ke lezisebenzi ze Public Service Commission ama civil servants bedinge ke isivumelwano ukuthi indleko zezisebenzi zingakanani i-cost of living ingakanani kungafa kwamalini ke eholweni yikho kufanele ukukhulume hayi khona ukuthi athi uzafaka i 45% asikwazi ukuthi i-market kumbe umsika uyabusa ithini ngoJune
umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho weZimbabwe uyathuthuka. Iphephandaba leChronicle lona lithi selokhe kuvulwe izikolo sokufe ababalisi ababili ngomkhuhlane weCOVID-19. Kepa geko umfundi osebhubhile. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibona nibonge kusudio 7. Hayi siyabonga mpela mabe ithi uqale futhi ifoni yabo mayisi right ukuze futhi ukuthi belalele isikhalazo zethu. Hayi siyabonga abantu bakithi. Kodwa ke mina isikhalo engilaso ngaso ukuthi kanti kwenzakalani. Hayi uyazi laba bantu kahle kahle. Ma political kahle kahle lifuna amandla lina lifuna ukuthi iZimbabwe ngendlela embona khona. Ma political parties funa amandla lina lifuna ukukusilizwa, ukuluza ilizwe. Laba mina ngibona ningcwe ukuthi abantu bezinye iparty yabo A1 bephume kudoti yonke lesigcwele eZimbabwe. Uyenzwe iparty yabantu A1 nje iqale phansi. Engela konke inqaba ngxoza isizibonayo. Kona manje umthokazi ngoba waqala i-political party yakhe about ukuthi ulwela abantu bamathebeleni. Asengaka ama-party la sesitwalwela umathebeleni njengaye. Ahlukanayo lento ukuthi umfoni mayethengisa amatamatisi lapha la usiyathengisa amatamatisi eceleni kwakhe. Iyathathelana ama-customer musi. Lonke ngeke libe rational liyathathelana ama-customer. So kuyafana ilo ama-party yakhe ngoba kuyiwise phansi lapho. Angeke ulunge ngoba ucela ukuthathelana kumele ama-customer. Uyalungiselana i-political iyazi nabantu ba-party namaningi lengilancane. Abantu ezibambe bona ngicela izama ukuthi i-political A1 yabo bikhume kolodo lokugcwaliswa yiZimbabwe. Uthi imali siyaba yi-20 libangisana into eyi-1. Lonke lethu labantu 10, 10, 10, 15, 20 lidla kwisihlasihlupheka izwe yonke le. Ngiyambona kathi abantu bakithi eZimbabwe fabe ezijele iphathi yabo yi-1 bephume kuloku dodo okugcweleka. Ngizayifananisa futhi lenta. Angeke nithenze amatamati la usuzothenza amatamati eceleni kwakho. Amakhastoma nawe uthathi nithenelwa abantu abayi-10 ngelanga. Kuthi usezathenelwa yi-5 lo la utele 5. Zonibekzonopipi yalihle. Phela kulanto eliyilungisa lapha liyamosha ukhenya.
Masakazi le-Studio 7 linjani? labalaleli beStudio 7 okhulumayo ngofuyana. Bengithanda ukuthi lengidlulisele umlayezo kusizo sakithi sakomthwakazi. Nxusa kakhulu intsha abasakhulayo ukuthi beze kuzolo kunemfundiso yentsha enkayi endaweni yaseBhuwe eGweseni. Kuzolo kunemfundiso yabasakhulayo maqondana lezamasiko, bevunule, beze bevunulile okosiko. Sisungula uhlelo olugqugquzela intsha ukuthi yazi amasiko ayo. Ngiyabonga.
Salbonani, salbonani, basabakazi baka studio nabalaleli baka studio. Hayi siyabonga, siyabonga ukhaliphani laphayana. Inkulumo yakhe inhle kakhulu. Kodwa into esukisi siba isimanga ukuthi mayikhulunywa abantu basesindebeleni tribalism. Mayikhulunywa abantu basishonene ngazi ukuthi kusho ukuthi iright ku sicela please basihloniphe, sicela please basihloniphe. Ngoba uMonica Mtswango ke wakhuluma into efana naleyo kodwa ngoba yena ngosishonene akusi tribalism. Hayi siyabonga, siyabonga indoda emadodeni abantu abakwazi ukukhuluma. Akufana labo baba lapho baba lapho olaba ubaba lo wasecholojo lo. Ubaba wasecholojo lo uthanda ukukhuluma kakhulu ngezana ukukhulumelizana. Sazi ukuthi mhlambe sikhulumelisezana ekhuluma kangaka azasithengisa. Sazi ukuthi bamthembiseni noma bamnikezana into ezukuthi thengisa abantu besintwini noma noma into wrong and ibone right. Sazi ukuthi umzalo njani lo osithengisayo. Hayi usithengisile, usithengisile ubaba, usithengisile ubaba okuthiwa ngugawule. Hayi uyasithengisa. Yibo abantu ofunda ngabo bakhuluma into eziliqiniso ezibonakalayo ngoba siyazibona into eziyenzeka kodwa ukhuluma ngenye indlela engathi akulali lutho olwenzakalayo. Hayi lo baba lo sicela ukuthi laye akazihloniphe kwelinye ilanga. Ayike ukusithengise ngumuntu omdala.
Igama lami ngu-Anaconda ngokuhlala ngihlele eSouth Africa kodwa mina ngibuyale eZimbabwe. Into eyenzakala eZimbabwe iyangimangalisa. Baqale ngokuvala omalayisha eborder. Omalayisha yibona abathwala izinto eziya emathebhelelendi abasithwalela konke ukudla, konke imaterial esakha ngakho emakhaya le. Namhlanje sebethathela amabhasi ayakobulawayo izinto. Kumgceke lokho ukuthi uhulumende wekhaya weZimbabwe ngale ulwa nabantu bemathebhelelendi. Nawo amaNdebele at times angazi abantu bakomthokazi ukuthi banjani bazo khula nini. Uyababona bebhizi belandelana ne-MDC. MDC kayibancedi ngalutho. Imthwakazi iyasilwela lapha nalapha. Ma kusiba nebhizinesi evulwayo akungeke kuzokuqasha umuntu osuka eHarare kumbe eMaswingo bechiya abantu abahlala kobulawayo. Kodwa namhlanje kabayiboni yonke lento le. Omuhadi baxotshiwe, ngubani ongafebiwe laphana kuphathi yeZANU-PF. Kusuka yena upresident ngokwakhe uyafeba, kubuye uvice president wakhe uyafeba, bonke bayafeba bonke kabachiye ngoba umuhadi liNdebele sokuthiwa akachiye. YiZANU-PF injalo vele. AmaNdebele ayazisikile ehwahweni nje ukuba ayibona lento leyo avulekile ukuba bayachiya konke isale yonibusa. Umuhadi uphume nini nanamhlanje lokho kungakabi ne-replacement yakhe? Kungani? Imthwakazi mayisithi kumele ku-divide iZimbabwe into two. Kungani bengafuni ukuthi umthwakazi izibuse? Kungoba bayabona ukuthi ukudla okuningi kugcwela emathebheleleni le Mpumalanga kunalutho. That is why besibulala nje babecabanga ukuthi sizophela sonke. Kodwa uNkulunkulu ngomuntu wonke abangeke beze basiqede. Okungapheliyo kuyahlola, kuzovela kwelinye ilanga, kuzovela noma kanjani. Okungapheliyo kuyahlola.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMalawi uMnumzana Lazarus Chakwera uthi uhulumende wakhe uzathatha amanyathelo okulungisisa uhlupho lokungaphathwa kuhle kwezisebenzi ngabaqatshi kulelo lizwe. Iziphathamandla ze-United Nations zithi zikhathazekile ngendlela uhulumende weLebanon aphethe ngayo amabhantinti abotshwe ngesikhathi etshengisela kwelinye ijele. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Uhulumende waleli lizwe uya phambili ngokususa amabutho akhe kwele Afghanistan kulandela isinqumo sikamongameli Joe Biden esokuthi ufuna amabutho la abe sephume aphela kulelo lizwe kusiyafika mhla ka 11 ngompandula. Lolu lusuku lapho iMelika yahlaselwa khona izidlova ze-Al-Qaeda ngokutshayelela indizamtshina ezazithwele abantu ezakhiweni zedolobho le-New York ngo-2001 kwafa abantu phose inkulungwane ezintathu. IMelika yaphanga yagadla yayahlasela kwele Afghanistan lapho okwakucatshe khona umkhokheli we-Al-Qaeda u-Osama bin Laden, yena oze watholakala kwele Pakistan ngamasotsha eMelika amsusela amanqe ngo-2011. Amabutho eMelika ebencedisana lohulumende we-Afghanistan ukulwisana labahlamuki be-Taliban. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondoba Nzima Gonya.
Esikubonayo ngokukhitshwa kwamabutho awe-America e-Afghanistan limqotho ekuthini ukhombisa isiphetho hatshi esempi kodwa isiphetho sokuthi i-America ibe khona e-Afghanistan ngokusemthethweni. Kusitshengisela sobala ukuthi i-foreign policy ye-America isitshintshile. Ukhumbula ukuthi phela yiwo ama-Americans ahamba agolomba impi khona le Afghanistan, ukuthi into ababeyilanda babeyilandani, njalo lokuthi khona ngokwakho okukhona okuyikho kwaba yisisusa sokuthi i-America iziye ngene e-Afghanistan kuyini. Mina lawe ngeke sibekwazi, ngoba uyakwazi ukuthi sizatshelwa kuthiwa indaba ka-Bin Laden ukuthi i-Al-Qaeda ibi-headquartered e-Afghanistan. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi isikhathi sonke ofele balaba bavame ukucatsha ngemva kwezinye izizathu bona besazi ukuthi kulesizathu sabo bayisona esiyisona esimqoka abasigolombela impi ye-Afghanistan.
Ubona i-Afghanistan isala ililizwe elinjani alubana isephumile wonke amabutho aseMelika?
Okuseqinisweni uvuka nkomo ukuthi impilo yama-Afghans ayiphinde ifane njalo kwelizayo njengalokhu ebeyikho khona ngesikhathi kuseselama-Americans. Uma kuyukuthi ama-Americans bewuyiwona abengumgoqo ekuthini i-Afghanistan kube lokuthula okunaphakade, yisikhathi sokuthi-ke i-Afghanistan kube nokuthula okunaphakade. Uma kuyukuthi ama-Americans yibona akade bevimbela ukuthi kungabi lodlame, bekuyibona akade bedala ukuthi kube lokuthula e-Afghanistan. Ekuphumeni kwama-Americans kusho ukuthi-ke umsindo wokuhlokoma lodlame kuzakhuphuka kuye ezingeni elithile e-Afghanistan. Kodwa uma ama-Afghans wona ngokwabo bengabantu abalengqondo, bengabantu abafisa ukubona ilizwe labo lithuthuka, njalo bengabantu abazimiseleyo ukuthi behlalisane ngokuthula, ngileqinisa lokuthi bazakhumisana umlotha, bazayithola indlela yokuthi bekhulumisane mfoka nkomo i-Afghanistan ibe lokuthula. Kodwa ngokwazi kwami lawe kusobala ukuthi bakhona akade bebona i-America ingumgoqo ekuthini benze abakufisayo, ikakhulu amabandla wona lafuna uhluthuna ade kufuna uhluthuna umbuso. Nxa kuyukuthi ngamahazara kumbe ngamabhalochi abayibona ade bebona sengathi ama-Tajik abavimbele ukuthini bethole umbuso, kumbe ama-Turkmenians abavimbele ukuthi bethole umbuso, okukhona ikuthi bona ababona i-America ibingumgoqo ekuthini besondela embusweni. Ukuphuma kwe-America kudala ukuthi belolongeke emicabangweni yabo lezifisweni zabo ezokuthi besondela embusweni. Ukuthi lo mbuso bazazama ukuthi bewusondelele ngokuthula, kumbe bazazama ukuthi bewusondelele ngokulwa, akwazi mina lawe nkomo ukuthi sikufisayo ukuthi kube lokuthula, kube lokukhulumisana nomlotha, ama-Afghans ephile impilo yabo singayingeneli thina abezinye izizwe.
Umnumzana Mqondoba Nzima Gonya uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. IZimbabwe izamanyana lamanye amazwe ekunanzeni usuku lweWorld Press Freedom Day namuhla. Ezinye intatheli zindaba zikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa nguhulumende kamongameli Mnangagwa. IZCTU ithi umbiko kahulumente othi uzakwezela izisebenzi zakhe iholo nge-45% ngenyanga ezayo uyize ngoba leso kayisiso isilinganiso esifunwa izisebenzi ukuze ziphile kuhle. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.